Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iWorld Food Program ithi abantu abangaba isigidi lengxenye babhekane lendlala enkulu eZimbabwe lonyaka ngenxa yokungatholi isivuno esihle. Inhlanganiso le ithi njalo lanxa izimisele ukuncedisa abalambayo laba ayila mali yokuthenga ukudla okungenela inani leli. Ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa ngomhlangano omkhulu wezizalwane zamazwe ezansi kwezekwazi le-Afrika ozakwenziwa kusukela ngolwesihlanu eMelika. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Southern African Reunion uzaqalisa ngombukiso wempahla zokugqoka kulandele imidlalo yenguqu lokunye okuchiyeneyo eHoward County Sports Center. Inhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane seZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa ithi iphakathi kokulobela umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa incwadi idinga impendulo ngokunenge okungahambi kuhle ehlelweni lokuphiwa kwamapermit eZSP.